Ngiyabonga jahelidala Chris lechona njani mthwakazo muhle yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 9 ngomfumfu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The possibility of a coup in Zimbabwe.
Xesha lokuhluthunwa kombuso ngodlakela likhona. Lokhu kutshengiselwa izibonelo eziningi ezingaba khona.
Wayengumphathi ntambo wezemali omnumzana Tendai Biti osengumkhokheli webandla le-People's Democratic Party uthi umumo wezombusazwe usufike kusimo esibi kakhulu.
Okwakathesi sesi-indeje ama-Zimbabweans for Human Rights ukuthi sibuyele ngokwabezemthethwandaba ukuthi abezemthethwandaba bekhulumele futhi kanye labamapholisa ukuthi be-emphasize ukuthi bebadine ngoba akula lithi abalenzayo.
Abenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square basa udaba lokunyamalala kukaItai Tsamara emthethwandaba ukuze ubambe uhulumende ngamandla ukuthi aqinise imizamo yokumdinga. Kuwoza Friday lamhlanje isixoxa loncindezela umculo uJo Maseko yena ole studio sakhe eGwabalanda koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owayengumphathi ntambo wezemali omnumzana Tendai Biti osengumkhokheli webandla le-People's Democratic Party uthi umumo wezombusazwe usufike kusimo esibi kakhulu eZimbabwe okokuthi kungaqhamuka udlakela laloba yisiphi isikhathi.
Esethula imbono yakhe izolo emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Southern African Political Economy Series wokuhlaziya isimo sokungenzakala nxa umongameli Robert Mugabe engasuka esihlalweni, uBiti uthe sokulezibonelo eziningi ezibalisa ungabi khona komhlahlandlela okumelama, umumo wezomnotho, ungabi khona komkhokheli osemelele ukubusa lokunye. Wengeze esithi umumo ungahle uye nganxele izinto ziwonakale okubi zigcine zimi manzonzo elizweni nxa labo abelezikhundla ezimqoka abangafuni ukuthi asuke esikhundleni bengathatha amanyathelo. Kesizwe amazwi kamnumzana Bidi.
The possibility of a coup in Zimbabwe.
Xesha lokuhluthunwa kombuso ngodlakela likhona. Lokhu kutshengiselwa izibonelo eziningi ezingaba khona ezingekho emthethweni ezokuthathwa kwamandla okungekho emthethweni.
Umnumzana Mbidi wengezelele esithi lanxa kungaba lokumanyana kwamabandla ezombusazwe kulakho ukuqhamuka udlakela nxa umongameli Robert Mugabe engasuka esihlalweni khathesi.
Ele Zimbabwe okwamanje lifana lamazwe anjengeRwanda ngomnyaka ka-1994 lapho okwakukhulunywa amagama athukayo, amagama afana lokuthi uyigama tox kumbe uyilokhu lalokhu, kuphinde kube lobukhokheli obuxegayo obukhona okwamanje eZimbabwe.
UBiti uthe ithemba elikhona elingahlenga ilizwe ukuthi kubunjwe umanyano wenkokheli zamabandla atshiyeneyo ozacanda umhlahlandlela wokhetho njalo uthathe intambo zombuso okwesikhatshana ukhetho olukhululekileyo luze lwenziwe. Kodwa ke abezinye inhlanganiso ezizimele zodwa akade bekhona emhlanganweni lo abanjenge-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi loba nje bevumelane laye uBiti ukuthi umumo ngempela uqhubeka usiba mubi kwezombusazwe lakwezenotho elizweni, ababoni ukuthi kungabunjwa umanyano ozaphatha intambo zombuso okwesikhatshana kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo nxa kukhangelwa ukufuthelana lembono ehlukileyo yamabandla ezombusazwe kanye lokudonselana kweziphathamandla phakathi kwebandla linye. baphikise isehlakalo sokuthi ibutho lingahluthuna intambo zombuso nxa kukhangelwa ubudlelwano obukhona labebutho lomgabe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umkakhe kaMnumzana iTaitsa Mara yena othunjwe ngabantu abangaziwayo ekuqaleni komnyaka uthi ucela ngomusa wenkosi ukuthi abamthumbayo bamekele abuyele emulini yakhe. Unkosikazi Shefra Zamara wethule isicelo lesinamuhla ngesikhathi kugqitshwa inyanga eziyisikhombisa umkakhe engabonakali.
It's not 7 months. When my husband was I was abducted, and I don't know what is happening to him.
So kulenyanga eziyisikhombisa kwathunjwa umkami. Angikwazi ukuthi kwenzakalani kuye. Ngilethemba lokuthi uyaphila. Ngilethemba njalo lokuthi ukhona lapho abanjwe khona ngabanye abantu. Sithembele kuNkulunkulu ukuthi bazamxolela. Sifuna ukumbona ephila njalo ngiyacela kulabo abamthumbayo ukuthi ake limxolele. Ngiyacela ngegama lenkosi ukuthi limxolele.
Kunjalo nje umnumzana Charles Inyoni owenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square eyayikhokhelwa nguZamara utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi sokule nyanga eziyisikhombisa uZamara enyamalele.
Kuyadanisa ukuthi kathesi sesibala inyanga ukuthi singesikhombisa uthe Zamara engakatholakali. Njalo uhulumende angelalutho aliyenzayo njengalokhu akucwatiswa khona ngabezemthethwandaba ukuthi kumele badinge ukuthi uDezemara wayangaphi. Kuyadanisa sibili.
Pho-ke okwamanje liyenzani ukuthi limdinge umnumzana uZamara?
Okwakathesi sesi-indeje amaZimbabwe Lawyers for Human Rights ukuthi sibuyele kwabezemthethwandaba ukuthi abezemthethwandaba bekhulumele futhi kanye labamapholisa ukuthi emphasize ukuthi bebadini ngoba akula lithi abalenzayo. Thina ngakwethu nje esiphonge ku-indeja wonke abantu kanye lapha eZimbabwe kanye laphandle kweZimbabwe kwethu sithine ukuthi incedisane ukufaka ipressure uhulumende kaRobert Kabrowe Mugabe.
Ye, mase sikhangeleke lake lahambisa ugwalo lokuthi liyakhonona kumongameli Robert Mugabe. Kwahamba njani? Selike lathola yini ukuthi uthini ngalokho?
Ugwalo lethu leli salohambisa sibile kodwa sicela silohambisile uhulumende kaMugabe akasithembile. Njalo ngenyanga yezintathu ezidlulile sake saya emahofisini akhe sifuna ukubakwazi ukuthi sebengathi ngogwalo lethu kodwa bayali ukusithembila batshele ukuthi bazasiza nxa sebe-rejistile sithembile yethu. But akula lithi abalindayo. So kusho ukuthi vele uhulumende kaRobert Kabrowe Mugabe kafuni ukufa abantwana beZimbabwe i-right yabo abayiphiwa i-constitution yeZimbabwe.
Manje-ke nxa kulokho kunjalo lina liyenzana ezitaladini lapha lokho eligijigijima yini?
Esigaradini kasini ukugijima and sizabelokhu sigijima and ezabelokhu esishaya kusikisela kuze uJesu azebuye thina kasike emgwaqweni aze asithembile.
Okwalamhlanje belisenzani khonapho-ke emgwaqweni?
Okwalamhlanje nje lapho uzama ukungifonela ifoni ihlala sisemgwaqweni nje kathesi sithaya intembe sigijima siharare siqamule iharare yonke.
Ye
kodwaningalaba abasikisa amagesi lapho eZimbabwe.
Ye abazange beligijimise khonapho?
Basigijimisa everyday kabayekeli kathesi sebafaka amanye amapholisa amaningi kathesi ephakhi laba abagqoke okuthiwa ngabe-riot sebaningi kebhili namba ababeyiye khona babesigijimisa kodwa kuloba nje ukuthi bamshaye kanamuhla.
Lo ngumnumzana Charles Inyoni owenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube we-Studio 7. Kasenelisanga ukukhuluma lo mnumzana George Charamba isikhulumeli sikamongameli Robert Mugabe. UZamara labanye bakhe bafuna umongameli Mugabe asuke esikhundleni ngoba besithi sehlulekile ukubusa.
Music.
Ngolwesine ngevikezayo mhla ka 15 imfufu umhlaba unanza ilanga lokwenziwa ngabesifazane emaphandleni ele International Day of Rural Women. Ngakho ke iStudio 7 ithanda ukuxoxisana lani ngezemaphandleni. Lingaphi kweZimbabwe emaphandleni? Thumelani iWhatsApp text loba iaudio esingayidlala emoyeni loba njalo lithumele inombolo zocingo ukuze silithinde kunombolo zethu zeWhatsApp ezithi 1-202-465-0318. Inombolo njalo 1-202-465-0318. iStudio 7 ngeyakho.
Untombazana oleminyaka elithumi onyamalale kwele South Africa kumavika amabili edluleyo ngemva kokuthunywa ngunina esitolo setholakele. UNicole Ngwenya wanyamalalela eHillbrow njalo utholakale ngemva kweviki ehlala lomunye umama eSoweto. Unina uPrincess Ngwenya odabuka emachecheni eGwanda uthi uyathokoza.
Bonga inkosi ngakho khona lowo ngoba besokuphezulu kwamandla wethu. Umntwana yena ma echasisa masimbuza uthi ekuphumeni kwakhe eshop wayitshela ukuthi usayofuna enye imayonnaise kwenye ishop, but isimanga wazibona sekase train station. Kulapho ke afika wadojwa umunye umama we-local ethi yena umangala ukuthi umntwana ngabo 8 bume lapha e-train station ufunani. So wangena naye esimeleni, wahamba naye lapha ahlala khona. Ukuze simthole kusho ukuthi ngoba bekuqondane ne-long weekend, kukhona umngani wakhe oye wafika kulowo muzi ephuza. Kwasekutholakala ukuthi kunengane angayazi, ma eyibuzisisa nje ingane yasho ukuthi hayi, mina ngiyazi la ngihlala khona, ngizocela ukukubhalela incwadi uyotshela abazali bami ukuthi ngikuphi, bangathuki, ngisefu, bazongilanda lana eSoweto. Sathi simthola amaphoyisa asincedisa, samisa kubodokotela, sa-checka yonke into, ubephile kuhle sibili. Ngoba into esayenza kwamanje nje ubengathanda ukukhuluma ngayo lento lena sisemuse kuma-classes we-counseling. So siye saya last week Wednesday, nayizolo besilapho, but sibuye futhi nge-Wednesday 21.
Yena umama lo owayemgcinile uthini?
Inkinga since sakhuluma naye lelo langa ngoba la ihlala khona kukude neSoweto, nambe ngiqala ukuya lapho. Sathola ukuthi uthi yena akanayo ifoni. So ever since sathola nje umntwana sayishiya emaphoyiseni, asakaze sikhulume naye.
Yena useduzane yini uNicole? Siyakwanisa ukuxoxa la ngamafitshane?
Yebo, ukhona eduzane, ngaxoxa naye.
Hello.
Yebo Nicole.
Unjani?
Siyaphila, unjani lawe?
Ngiyaphila.
Wawuye ngapi? Wahamba njani?
Like mina bengithumile ukuthi ngiyo-change mayonnaise because it expired. And then la e-shop ekade ngihambe khona, like wonke ama-mayonnaise ebe-expired. Ngahamba kumanye ngazithola e-train station.
Umama oye kugcinile waye kuphethe njani njalo wakuthatha ekuthatha wayesithi?
Hayi, akazange washo umnike.
Awuzange uhlukuluzwe, awuzange wethuke.
Hello,
bekungu-Nicole Ngwenya intombazana eleminyaka elithumi eke yanyamalala. Sixoxe njalo lo nina uPrincess bobabili bakwele South Africa. Inhlanganiso yezisebenzi zemigodi eNational Mine Workers Union of Zimbabwe ithi iphatheke kakubi ngemithetho ephathelane lezisebenzi zemigodi. Kubika uMark Peter Ntambe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-National Mine Workers Union of Zimbabwe umnumzana Sylvester Mshayike uthi ngomumo wemithetho yezisebenzi eye ekhona okwamanje ama-union amaningi alakho ukusebenza engekho enhlanganisweni ye-National Employment Council okwenza engenelisi ukumela amalunga awo kuzivumelwano ze-collective bargaining kwezekolo okuchiya izisebenzi zemigodi etshiyeneyo ezenza umsebenzi ofanayo zigcina zithola iholo elitshiyeneyo.
Imayini inye ngayinye isakhi grade yayifunayo uyakuhamba enye imayini thiona our LHT operator is a 4/7 abanye bathi 4/9 umunye athi ano is 4/6 so eventually kutsho ukuthi abantu laba disadvantaged khabala a standard grade.
Uthi sikhuluma kanje izisebenzi zemigodini emkhulu efana le Unki Mimosa Zimplants le Ashanti zigcina zisala zingela magrade afanayo lezinye zonke elizweni zichiyana ngokuthi zisebenzela umgodi bani ikakhulu ezisebenzela ke zichayela imitshina emkhulu engasasebenzisi inqola zenjanji ethiwa i-trackless miners ethi ukuthi lokho kulungisiswe kube lenguquko okudingakalayo ukuba ama-unions wonke engene ku-National Employment Council ukuze befuqe udaba lokuguqulwa kumthetho we-collective bargaining.
Uthi nxa wena ufuna ukungena ENEC bayaqala bavumelane bona abakhona like we've got the Associated Mine Workers the Chamber of Mines bangavuma ukuthi lingene ENEC then liyangena kodwa bangala awukho umthemo obalolisi obafosa ukuthi baliyakhomodate
njengoba bengekho kuleyo council okwamanje benza okulandela isivumelwano esiyabe siphumekiyo bona bengamelelwanga okuyinto esolwa yizisebenzi ngoba abanye bevumelana iholo eliphansi noma bona bengabe befisa elihambelana lokuqonga kwentengo yezinto okuthiwa i-poverty datum line. Umnumzana Elijah Mutemere we-ZCTU uthi lolu ludaba oludinga ukusebenzelana phakathi kwenhlanganiso ezinje zikhokhelwa kakuhle nguhulumende okuyinto ekhanya isingasekho njengalokho okwakusenzakala kudala.
Ihulumende layo kayisasebenzi njengesifanele kusebenza. Iministry vele eyelabor kayisalaleli ngoba singakhuluma labo njani vele kabasalaleli kabasafuna ukusiza.
Ingcitshi kwezezisebenzi umnumzana Nicholas Gawa uthi kungadingakala inguquko enkulu emthethweni yonke nje ehambelana lezisebenzi ukugoqela ke ebamba izivumelwano ze-collective bargaining lokuphatheka kuma-employment council ukuze kube lula. Uthi njengomzekeliso umthetho we-collective bargaining agreement walungisiswa ngezikhathi ze-SAP ingakabi khona ngabo-1990 waguqulwa kancane ngomnyaka ka-1992 kuphela. Ethi okungamanje kulodubo lomkhuhlane we-pneumocomiosis ongaphansi komthetho we-Pneumocomiosis Act kodwa abezemigodi bengalawo ke amandla okusekela leli nyathelo likahulumende ngokuzayo. Ethi osokungadingakala ikuba kube lendlela yokuthi ama-union wonke kusiya ngabantu abalawo anikezwe izihlalo ku-National Employment Council ezihambelana lamalunga abalawo okuthiwa i-proportional representation ngesilungu. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo lamhlanje abalandeli benguqu weZimbabwe babikwa bengajabuliswa ikuhlelwa kwemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League lonyaka.
Lokhu kwenzakala ngemva kombiko othi amaqembu akhokhelayo engalaneni yemiklomelo e-PSL, i-Chicken Inn le-FC Platinum, angqikelana kusasa ngomgqibelo ukuthi i-Dynamos esesibangeni sesithathu idlala ngesonto. Abakhononayo laba bathi ngokuhlela ngale indlela kunika i-Dynamos ithuba lokulungiselela lokudlala lisazi ukuthi yiliphi iqembu okumele lilinanzelele. I-Chicken Inn ingqikelana lomakhelwane i-How Mine kuthi i-Dynamos yona idlala le Wawa enkundleni ye-Mandava Stadium. Eminye imidlalo yenguqu ngempelasonto imi kanje i-ZPC Kariba versus Capes United. Buffaloes ingqikelana le-Cholocho. Triangle ingqikelana le-Flamlili. I-Highlanders le-Dongo Mills, Saw Mills. Wange le-Chapungu. Kukilikithi eleZimbabwe liphinde lanqotshwa emidlalweni yalo yonke lePakistan emidlalweni yohlobo lwemidlalo edlalwa ngelanga elilodwa eye-2020 ODI series.
It was a Friday, my darling. Wasa Friday umsebenzi ubokile. Wasa Friday.
Sokuyiskathi sokujabula kuhlelo lwe Wasa Friday lamhlanje u Joseph Njanji ulomncindezeli womculo uJoma Seko yena wenza izimanga epheka indlikizane zengoma estudio sakhe se House of Rising Sound elokishini leGwabalanda.
Joma Seko ngiproducer oseleminyaka edlula elithumi lesithupha waqala inkampani yokucindezela ezomculo House of Rising Sound isebenzela endlini yangakibo elokijini leGwabalanda. Ezomculo uziqalise enkonzweni lapho akade esebenzela amaqembu acula ingoma zokholo. Kwathi ngomnyaka ka-2000 ikho lapho aqale khona ukusebenza labaculi abachineyo.
Ngiqala ukucindezela okuprofessional ngo-2000 abantu bakhanya bewuthakazelela umsebenzi engangiwenza. Kusukela khona ngaqasa ukuthola amafoni abantu laba babeqala but beswele ukuthi bencediswe njani. Bahle bathola ithuba ngaleso sikhathi ukuthi sokulomuntu la ongakhona ukuthi abasize.
Uma Seko usebenzela abaculi abaludumo kwele Zimbabwe abagoqela uSandra Ndebele, umuyo uBeata Mangete, iqembu leBlack Umfolozi, uOlben Moyo, uPegianare, iqembu leIasa, ikanti nguye waqala ukusebenza leqembu laseBotswana eliludumo eleCulture Spears. I-studio se-House of Rising Sound uma Seko usiqale ngesikhathi amathuba okucindezela esanciphile kubaculi abasacathulayo njengoba amankampani amakhulu ayebatshela ukuba batshaye njengabaculi abathile ukuze ingoma zabo zithengwe. Umaseko lanamhlanje lokhu lokhu esebenza labaculi abachineyo abachaya imihlobo yomculo echineyo abagoqela abachaya ingoma ezohlobo lwe-jazz njengale sivule ngayo uhlelo eqembu le-Manetwork ekhalelwa ngumqeqeshiwe yona ethi kumnyama. Laba sakhulayo abachaya eza kulezi nsuku labo bacindezela khona e-House of Rising Sound.
Let's go straight to the point. I'm killing these beats and the swag's on point. Word on the street is no one alive can mess with the boy. My PT bonge okbona yo yikho bonge the world is in my pocket. Style so correct, you'll know the fact. I say the world is in my pocket. Wage wawubona umswing on jina. Naze ngekupho bonke abantu bambika. Temperatures rise in the room man.
Isimo sezomculo emhlubulweni noMandebele nasafani langesikhathi uma sekweqala izomculo kungenxa yenguquko esiyaba khona ekusebenzeni kwemisakazo kwele Zimbabwe yona esenza kwaba nzima ukuba ingoma zabo zichawe emoyeni ngoba imisakazo eminingi itholakala esigodlweni iHarare. Uma Seko uthi umculo kwele Mandebeleni uzavuka usabalale lomhlaba nxa abaculi bengahlanganisa isimanje manje lemculo yomdabu ndawonye leya kudala eyaculwa ngabaculi abafana lomuyi ufanya naDube, umuyi uSolomon Skuza kanye loLove Moma Jaivana.
Singakuthatha ke khonokuyana okwakusenziwa ngaleziyana nsuku bekuhlanganise bekwenze kube yisound yakathesi. Even ama-artist awe America lakho bakwenza lalizwa ukuthi hayi ba-remix ingoma kazibani. Lathi maybe kungasinceda ukutshintsha kancana ngisho sibuye le sound entsha. Sizananzelela ukuthi even labanye abantu abakwamanye amazwe bangakhona ukukuthakazelela.
Kulezi nsuku uma Seko usebenza lo producer osakhulayo uSimba yena owaziwa ngegama lomsebenzela ethi ngu-KOD onguye osebenza labaculi bengoma ze-house music njalo othi nxa esecindezela ezakhe usebenza leqembu le-drum cult. Nanti ke iqembu le-drum cult lisivalela uhlelo ngengoma ethi Tears. Merci de 7 ngoku bulawayo ngu Joseph Njanji.
Yeah.
sibonge uJoseph Njanji ngokusethulela uhlelo Woza Friday. Lamhlanje go Studio 7 Live Talk usikhangela ukuthi kambe kuyini okungenzakala eZimbabwe nxa umongameli Robert Mugabe ngasuka esikhundleni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhlangothi olubona ngezomvikela kunhlanganiso ye-United Nations olwe UN Security Council solunqume ukuthi umanyano wamazwe ase-Europe lamanye amazwe abhekane lohlupho lokuthwalwa kwabantu besuswa emazweni abo omdabu besiya kwenziwa izigqili kwamanye amazwe aseche imikhombi lokubopha abatholakala besenza lokhu emkhandlweni we-Mediterranean duzane le-Libya. Siziphethe ezivela kwamanye amazwe ngokuya kwele-Israel. Ibutho lakwele-Israel libikwa lihlasele ngezikhali ezinkulu endaweni esihlala abesePalestina eGaza Strip lamhlanje labulala abantu abane njalo kwalimala abambalwa. So kwisikhathi senu balaleli lapho isipala khona incwadi elisithumela zona. Siqale ngale ethunyelwe ngumlaleli othi injongo yamasela la aseBotswana isifaka ihlazo. Njengomuntu waseZimbabwe abanye abantu angazi ukuthi kungani bengazibambi. Akulalizwe ebelilabantu ababambene njengeBotswana leZimbabwe. Bengihlala khona before ngisiya eSouth Africa. Ngihlale 3 years abantu balapho besiphathane kakuhle kakhulu. Ngakho masekwenzeka lokhu kuyasiyangisa thina uZulu weZimbabwe. Omunye umlaleli wethu uthi linjani Bontunga, Star, Chris and others. Ngiyezwa njalo ngiyabonga ukuzwa ukuthi kusebenzeke kahle komkento kusebenzeka kahle kumkento we measles la lobanje tina singabalwanga ku radio sisebenze kakuhle okumangalisayo. Uyaqhubeka umlaleli uthi sidinga abangabe besalele kuzigaba ngibachayela ihlombe o village health worker. Ayike siyabonga mlaleli ukuthi isuke yabande incwadi yakho ziningi njalo incwadi esiziphetheyo kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye. Liqhubeke liziloba balaleli lisithumele zona nge-WhatsApp lingabe liyabulisa isihlobo labangane kumbe lisazisa okwenzakalayo endaweni elihleli kuzo. Ukusiphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Owaye ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti osengumkhokheli webandla le-People's Democratic Party uthi umumo wezombusazwe eZimbabwe usufike kusimo esibi kakhulu. Hayi ke kwanele kwalamhlanje mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle lempela viki ebuse. Ebusisekileyo.